akusiyonto engasebenza njalo into engavulala ibhizinisi kule Zimbabwe ngendlela yokuthi vele liyazi ukuthi sokwakhiwa lebhorokho leli elekazukula elenza ukuthi izimoto ezimenye zingabazenizivele zihambe ngasese zingangeni kwele Zimbabwe. Kodwa-ke lanxa zingene kwele Zimbabwe kuzaba into ezima kakhulu ukuthi lowo mthetho ulandelwe, njalo lokuthi amapholisa kumbe sibezinhlangothi zikahulumende zibe iqiniso kumbe isiqiniseko sokuthi kubhadela ngaleyo ndlela. Lanxa kuyikuthi abantu labo bengabhadala ngama-US dollar, udibona ukhona ukuthi ama-US dollar athola imali eningi ngaphandle, asoze acine ethole indlela yokungena emabhenki. Abanini bezitolo njalo bazothatha izimali lezi ezama-US dollar basebenzise ngendlela abathanda ngayo, bavele bangakhambisi uhulumende bazithengise ku-black market. Ngalolo dubo kukhanya ngani inkulumo kaphathintambo we-Reserve Bank mhlawumbe yikuthi ubephatheke kakhulu ngodaba lwe-United Nations lapha kade hambe wayavakatshela khona, kukhanya ngani ngakucatshwanga kuhle lapha, kumbe kungani ubhalelwe nje ngumntwana wesikolo obesanda kubalabala amabhuku engawaqhedanga.
Uthi uMangutsha ukusilela kwedola leMelika eZimbabwe kuveza ukubana abantu abaningi bayalifuna, okukhomba ukubana umnotho weZimbabwe uyakhula. Yebo, kunjalo.
Kuqiniso lelokho, ukuswelakala kwe-foreign currency kutshengisa ukuthi ilizwe kalithengisi okweneleyo ngaphandle kwalo, okwenza ukuthi ilizwe ligcine lingatholanga izimali zakwamanye amazwe. Akulani lokuthi abantu bayalidinga, njalo nxa kuyikuthi idola lidingakala ukwedlula elitholakalayo kutshengisa futhi ukwehluleka kumbe ukuwa komikhonomi. Ayisiyonto okungathiwa yona sokuzafanele sithi itshengisa ukuthi umkhonomi uyakhula, hatshibo, itshengisa ukuthi umkhonomi umncane awukwanisi ukuthwala izizalwane zelizwe zonke.
Umphathintambo wezemali yena ubaba uMtholi Ncube usedilize ibhodi yeZimra, uthi uzavumba ibhodi entsha. Lilubona njani lolu daba? Kungaba kukhomba yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lobuhuquluzi, ngoba kufika kulobuhuquluzi obuningi kakhulu obenzakalayo kuZimra?
Udibona khona ngalokuthi ubuhuquluzi buqala khona enkanda ezahulumende wezanu-PF. Siyazi ukuthi lamanje-ke upresident Mnangagwa usefake ilizwe ebuzimeni obukhulu kakhulu ngokuthi ehambe kwele America wayazama ukuthi athenge ngendlela efana yobuhuquluzi ummeli wakuleyo lizwe ngokuthi athi yena uzamnika indawo yokwakha indawo yokudlalela i-golf esenzela ukuthi mhlawumbe lokhu kungathabisa umkhokheli wemelika ebesebuya ebesesithi amanyathelo akhe awezimbabwe esulwe. Kwehluleka ukukwazi-ke mpela ukuthi ngokwenza lokhu kwenza ukuthi kungene izijeziso ezintsha kuleli lizwe. Ngaleyo ndlela-ke ngibone ngani ukuthi bahambe nje bayethatha abantu abalutshwana laphana bathi sebebaxoxa Chile sibanzele kwa lokho. Siyakwazi ukuthi kudlala yenzizalo ithwalisa abantu abathize abangizalo kudala nzima kodwa yachiya abatshontshayo. Ngale ndlela esileka lobopha loba ngumuntu oyi-1 kumbe umfake ejele ngendlela ukuthi kumele kwenzelwa ukuthi sibone ukuthi ZANU iyenzekani ikhona ekwenzayo kodwa kungela lutho oluphuma.